So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-16 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika usethese umholi wamapholisa eZimbabwe uStephen Mutamba izijeziso zenotho.
Ungananzelelwa ipolisa leli lifakiweyo lapha leli ipolisa lenze izinto ezingafanelanga ngesikhathi sokhetho eziphathelene lokuvimbela amalungelo abantu lokuthi abantu bavote ngendlela ekhululekileyo.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi selixotshe owayengumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo njalo engukhansila kaward 3 umnumzana Tinashe Kambarami.
Okwabo lokho kwe-TCCC abakucabangela ngomonzora ngamaphupho abo bazatshelana, kodwa nxa sebephapheme bazalibona iqiniso lokuthi ayisebenza nge-constitution eyiyo uTinashe Kambarami angayilandelanga.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uKambarami uyabandlululwa ngoba abantu becabangela ukuthi udabuka eMpumalanga yena engoweMalawi.
UKambarami bathi lichona nengasochona ukuthi Kambarami isinyanja. Njalo uKambarami ngumuntu okhule lapha koBulawayo, wazalwa lapha koBulawayo, wazalwa ePhelandaba Clinic. Batho njalo abamzondayo beqamba manga ukuthi uvele eHarare.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende welemelika usefake umholi wamapholisa eZimbabwe umsekeli kaSkomichi wenhlelo zamapholisa umnumzana Stephen Mutamba kuluhlu lwabakuzijeziso zenotho. Kwasuswa amagama abantu abalithumi lane 11 kuluhlu lolu. Amagama asusiweyo ngawabalandelayo iningi lingesela iningi lingelabhubhayo uKenneth Manyonda, Simon Khayamoyo, Perence Shiri, Absalom Skosana, Joel Bigimatiza, Paratsai Zimondi, Morris Sakubaya, Edwin Muguti, Selina Pote, Olivia Nyembezi Muchena, Lotendai Sabanu. Umbiko lo uthi abanye abasuswe kulolu luhlu ngabangasekho ezikhundleni ezingenza ukuthi bancindezele ilungelo likaZulu. Elemelika lithi uMtamba wahlukuluza uZulu kusukela ngomnyaka ka-2020 ejezisa abamabandla aphikisayo kusetshenziswa imithetho ye-COVID-19. Njalo nyakenye wathi abavela kwamanye amazwe bengazavunyelwa ukuzohlola ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023. Ukudlaziya lolu daba sixoxele ngcithi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Izijeziso zenotho lezi ziqondiswe ebantwini abangabusi kahle ilizwe kumbe abangawenzi kahle umsebenzi abaqondene lawo. Ungananzelelwa ipolisa leli lifakiweyo lapha leli ipolisa elenze izinto ezingafanelanga ngesikhathi sokhetho eziphathelene lokuvimbela amalungelo abantu lokuthi abantu bavote ngendlela ekhululekileyo. Ngakho ke lifakwe kuma sanctions ukuze iZimbabwe ikhululeke, ukuze iZimbabwe ithole i-democracy, ukuze kube lokhetho olukhulu lekile elizweni. Izenzo zakhe zephula i-constitution, zephula umthetho weZimbabwe, zilimaza abantu beZimbabwe, zenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi lokhetho olukhululekileyo lona lufunwa i-constitution yeZimbabwe. Yingakho ke ejeziswa ukuze yena labanye babe isibonelo ukuthi Melika isoziyamukele ukuthi abantu bangalandeli umthetho wabo, bangalandeli i-constitution yabo, kanti njalo bavimbele inkululeko yabantu beZimbabwe.
Kodwa siyabona ukuthi kuthiwa bakhona abanye abasusiweyo abafakelwa izijeziso lezi. Kungakutshengisani? Siyazi ukuthi abanye bakhona kuthiwa ngababhubhayo.
Ungananzelela abasusiweyo abaningi bakhona yilaba babe sebedlule emhlabeni asebefile, kube sekusiba khona abanye asebeguqule impilo yabo ukwenza kwabo. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi kukhona abantu abaguqulwa isimilo sabo ukwenza kwabo yilezi zijeziso zenotho. Ngakho ke ziyasebenza. Ungabona kusiba labantu akade besenza okubi ubone bengasakwenza okubi kutsho khona ukuthi bebelimala kakhulu ngakho bakhetha ukuthi kungcono bangaqhubeki ngokona ukuze baphume kuma sanctions bakhitshwa nje kuyisibonelo sokuthi abazondwa kabalwiswa kodwa ke kuqula indlela owenza ngakhona kuzaba lenguquko futhi la kulabo abafaka izijeziso zenotho kuwe baza kususa ebuhlungwini lobo njengalokhu usuziphatha ngendlela ehloniphayo ngendlela eyamukelekileyo elizweni lezibabo lasemhlabeni wonke jikelele.
Yona indaba yezijeziso leyi sesike sezwa abanye besithi ngabe ziyasuswa ukwenzela ukuthi abezanu PF bengatholi abavika ngakho khona kwekwe kuleka kwabo. Ukubona njani khona lokho?
Into okumele kube kukhulunywa ngayo yokuthi kakususwe ukungahlonishwa kwamalungelo abantu, akususwe lokho okuvimbela ukhetho olukhululekileyo, kakususwe lokho kuyimbangela ye-corruption lokungabuswa kahle kwelizwe. Izijeziso zenotho lezo azifanelanga zibe yinkinga vele, akufanelanga ngabe sikhuluma ngazo. Asikhulumeni ngalabo abonayo abakithi. Ukuthi abonayo bayacatsha ngazo kakutsho lutho, kakutsho ukuthi zona ngokwazo sekumele zisuswe ngokubonayo ucashe ngazo. Into efanele siyenze ukuthi lezi zijeziso zenotho zilethe inguquko kulabo abonayo. Nxa bengaguquki ukwenza kwabo akutsho ukuthi izijeziso zenotho zirongo, kutsho khona ukuthi mhlambe azenzwanga zaba buhlungu kakhulu, zisadinga ukuthi ziqiniswe zibe buhlungu ukuze zibalume ngendlela ezakwenza ukuthi babone ukuthi inguquko iyafunakala kakudlalwa. Kabayekele ukuphatha kabi ilizwe, bayeke ukuphatha abantu beZimbabwe kabi, bahloniphe umthetho, bahloniphe constitution, bayekele corruption, benze zonke izinto ngendlela eyamukelekileyo elizweni.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi yecubungulayo zombusazwe, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ivandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selixotshe owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo engukhansela kaward 3 umnumzana Tinashe Kambarami ngoba engalandeli izixwayiso zaleli bandla kulandela ukubuyiselwa kwakhe kulezi zikhundla ngumthethwandaba ngenyanga edluleyo. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana July Moyo uselobele umabhalane wekhansela yakobulawayo umnumzana Christopher Dube emazisa ngalelo nyathelo kanye lokuthi sokulesiqhenqe esikhundleni sikamnumzana Kambarami. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi umnumzana Kambarami uxotshiwe ngoba kulandela isinqumo somthethwandaba kalalelanga isixwayiso esokuthi engaphatheki njengomsekeli kasodolobho wakobulawayo emhlanganeni we-full council meeting bengakacubunguli lolu daba njengoba ukhansila Mlandu Ncube esaphethe lesi sikhundla.
Kuliqiniso ukuthi ubaba uKambarami Tinashe uxotshiwe kubandla le-MDC Alliance njengokhansila kaward 3 okutsho ukuthi akasenguye emsekeli kasodolobho wakobulawayo. Wayevele exotshiwe ngehlandla lokuqala njalo ibandla kalizange lithole ukusuthiseka ngendlela abesenza ngayo ngesikhathi exotshiwe ukuthi uyanan zelela ukuthi ukwenza kwakhe akuqhubekiseli imbono yebandla phambili ikakhulukhulu. Kodwa ngalesi sikhathi kusanda ukuphuma lokho kwethulwe lidale le High Court okube emqoka indlela aziphathe ngayo esezenza yena ophezulu kwemithetho yebandla. Ibandla belimxwayisile ukuthi lisazohlaziya lesi sinqumo njalo liphe umkhombandlela wokuthi ngoba lase lithe kufakwe uMlandu Ncube njengo-deputy mayor kuzamele kuphathwe njani lolu daba, luphathwe njani kwenzela ukuthi kungaphambanisi ukusebenza kwedolobho lakobulawayo. Kodwa lizakhumbula ukuthi ngeviki elilodwa amavili adluleyo kwenzakele ukuthi kwehlulekwe ukuthi kuhlalwe i-full council ye-council kulo deputy mayor ngoba ubaba uTinashe Kambarami ubengafuni ukuthi athathe izixwayiso zebandla zokuthi amecele eceleni kusalungisiswa lolu daba. Ngakho ke ngokwenza khonokho kuyabe kutshengisela ukuthi kakafundi njalo kazimiselanga ukuthi abe umuntu ongaphansi kwesisekelo sebandla eliyilo elamenza wakhethwa njengokansila we-MDC Alliance ngomnyaka ka-2018.
Ibandla le-CCC lona lithi kusobala ukuthi uMnumzana Monzora usengenela kumbango wesikhundla sikamsekeli kasodolobho wakoBulawayo ngokuthatha leli nyathelo.
Okukhulunywa ngubaba uChirodza usomlomo webandla le-CCC, hayi lawo ngawotshwala asingeke siphike ngawo. Thina kasikwazi ukuthi umsebenzi wabantu olemkhombandlela ye-constitution esegcekeni echoyo ukuthi umuntu kumele aziphathe njani. Sichile leyo mkhombandlela bese sisithi umongameli nguyofuna kube nje noma kube nje. Thina kasilakho lokho abalakho ku-CCC ukuthi abakhokheli babo bazenzele umathanda. Ku-MDCT kulandela i-constitution, ku-MDCT nje yonke indlela esenza ngayo izinto ilandela iconstitution. Ngakho nxa engasalandelanga lokho obekuchiwo njalo obekuyindlela yebandla ukuthi siphathe lolu daba, akulani lokuthi umongameli ubengafisa ukuthi kuthini, akulani lokuthi ubani ubengafisa ukuthi athi wehlulekile ukuzehlisa kubandla. Ayihloniphi nje noma ngubani iconstitution, kuyabe kusitsho khona ukuthi kayiseyilo lunga lethu. Angeke sisebenze ndawonye, asisebenzi ngokuthi upresident ucabangani, asisebenzi ukuthi uphatha amandla abantu banyana ucabanga nebandleni. Sebenza ngokuthi iconstitution ithini. Okwabo lokho kwe-CCC abakucabangela ngomonzora ngamaphupho abo bazatshelana, kodwa nxa sebephapheme bazalibona iqiniso lokuthi hayi kusebenza ngeconstitution eyiyo uThina Shekambarami angayilandelanga.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube esikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni ekuBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, siphinde saxoxa lomnumzana Swithan Jirohotsa, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo, yena othi kusobala ukuthi umnumzana Kambarami ubandlululwa ngokuthi iningi licabanga ukuthi ngomhlobo wesishoneni.
Nga uMonzora wa engafuna ukuthi axotshe abantu abakhethwa yi-MDC Alliance, kusho ukuthi uyabeza khipha bonke ngoba kathesi MDC yiyo elenani elisekela elezanu-PF eParliament la kumakhansel. UMonzora nguye ozibambileyo ngenxa yokuthi wavela wabhinyela wathatha ongasokwakhe, wathatha lokho okwakumele kube ngoka Mnumzana Nelson Chamisa. Kodwa into esenzakala lapha yikuthi uKambarami bevele bemqophile laba bamzondayo bakoBulawayo, yiba basuke balanda uMonzora bemncenga ukuthi sicela usincedise ucotshe uKambarami laphana khona uKambarami ngasuke ancintisane nomlandu Ncube isikhundla sobu-deputy mayor. Bamlandile uMonzora njalo kukhulunyiwe emaphepheni ukuthi into esenzakalayo. Isenzakalo lesi sinika ithuba elihle kuKambarami ukuthi nxa kungabizwa i-by-election namhlanje kumbe ngo-2023 kube lokhetho lwamakhansela, Kambarami useza vuyela entsheza esima njengelunga le-Citizens Coalition for Change engelakudlelwana le-MDCT ekhokhelwa nguMonzora. Isihluku lesi esenzwe uKambarami nguMonzora yiso phele esenze ukuthi ibandla le-MDCT lidabukane ngaphakathi. Yikho okwenza ukuthi thina abanye sibalekele yena uMonzora sisiya kumnumzana uChamisa. Wavela waba lesihluku exotsha obabuhlalo, waze waxotsha laye umnumzana uChamisa, wayexotsha owente, wayexotsha abantu abaningi. Umkhuba wokubandlululana ngomhlobo into esavela sayibona kuMonzora kudala sisaku-MDCT, kudala uTswangirai engakabi ngumuyi, kudala uMonzora esangu-SG, kudala uMonzora elwela isikhundla sobu-SG. Njalo nxa enganyenyezelwa yilabo bantu abathanda ukubandlulula evele uhle ahambe labo uhle athatheke uMonzora.
Sixoxele bandla le-MDCT lona elithi umnumzana Kambarami uxotshiwe ngoba engalandelanga isixwayiso.
Siyawubonga lowo mbuzo, abantu bazizwele ngendlebe zabo. I-MDCT ikhuluma ukuthi umlandu Ncube lilunga le-MDCT. I-MDCT sebezama ukucatsha ngomunwe ngoba incwadi ebhalwe yi-local government minister ministry ithi yona uNkambara Gaseyilo ilunga le MDC team. Into esimangalisayo nje ukuthi laye umlando silaye kuma group awe Citizens Coalition for Change. Yikho ngikhuluma ngendaba yokubandlululana. Ngingakhuluma ngathi mina iMDC team le ilandwe ngabantu ade befuqa indaba yena le ekaNkambara besithi uNkambara ngaxotshe ngoba yena elithona ngoba enxa engakhitshwanga usezathatha isikhundla sobu deputy mayor. Nga uNkambara engasolunga le MDC team umlando ke umlando sileke kuma group e Citizens Coalition for Change. Why yena engakhitshwanga umlando? UNkambara bathi lithona yena engasotshona ukuthi uNkambara isinyanja. Njalo uNkambara ngumuntu okhule lapha kobulawa wazalwa lapha kobulawa wazalwa ephelandaba clinic. Batho njalo abamzondayo beqamba manga ukuthi uvele eHarare besenzela ukuthi umphakathi azonde uNkambara.
Alo ke ngumnumzana Swida Njirodza isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo obexoxa lo sithandekile emhlangano weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zeMalungwane esigodini zilimele kulandela ukuhlasela kwazo ngabemba igolide otsheketsha abazakala ngelokuthi ngamashurugwi. Leli phephandaba lithi kulezakhamizi ezilithumi ezithwalelwe esibhedlela njalo impahla ebalisa izimoda lezindlu zatshaywa amafasteli zaba ngamangobongobo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele News Hawks lilodaba lokuthi inhlanganiso zakwele South Africa sezifake amandla ukuthi eleBhilitane libuyisele ilitshe ledayimani okuthiwa yilo elikhulu emhlabeni elathathwa ngeleNgilandi kudala. Leli litshe libiza izigidi ezingamakhulu amane US $400 million. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Chona njani Studio 7, chona njani hayi thina sijone kahle. Sijone kahle sibili, ngikhula phela kuMalo Spana. Into ekhulunywa ngo umnxuse president weZimbabwe uhulumende wethu. Mina vele lo ke enxusiwe lo benganxuswanga kumbene engahambi emngcwabeni lo akusizi ukuthi ahambe kiwo ngoba akalunganga. Ungumbulali akulansizo lokuthi etholakale khona emngcwabeni lana ngoba kukhaza ukuphengula izinhlona ngokubalwa lamakhiwa baqotsha babulala benza into yonke engalunganga engavukakiyo. Kimi lokhu lo bengahambanga akusizi kuyafana nje lo becatsha ngokuthi uyabe ngekho uyabe engaphingathi ngamanga kuphela. Ungumbulali ohluphekisa abantu abantu abalalungelo labelizwendaba ehluthekisa nguye. So kudingeka kulasidingo sokuthi ahambe angahambi kasilandaba laye uyisijeziswe nangokwakhe ekuphileni kwabantu. Bekangazange wakubonakala khona emngcwabeni ka-Elizabeth. Hhayi asilandaba lakho, asisamphathi njengomuntu olelungele ebantwini. Angibona ukuthi ukhona osamthanda loba omakhelwana loba amazwe jikelele lomhlaba wonke ngesenza abasenza phakathi kwelizwe laseZimbabwe behlupha abantu bephila nzima abantu bengakhululelanga abantu ukuthi bakhulume into yonke abayithandayo ngokwenzakala elizweni. Yithi abesisakhulayo esesifuna kusasa lethu akalunganga lo muntu. Ayisiki ukuthi yena maye khona kule ndawo isihlahla esifazi kufana lesihlahla esihlanyelwe emanzini. Ha kuyafika isikhathi ave siyabona sife.
Salubonani Studio 7 balaleli bonke nje ngezindawo ngezindawo. Kanti ngicela ukubuza lo baba lo obekhuluma lapho esithi ungamthiwa ubona ngezinoth emathebelelendi uthe wanke kusetshenzwa njani njani ekhuluma ukuthi kusetshenzwa soso. Ubuziwe laphana ubaba lo ukuthi waye amaNdebele engaqhatshwa azange waphendula. Abazama ukuthi bekhulume nje bephendule ukuthi waye amaNdebele engaqhatshwa laye le Ndebele kuthiwa ungwenya nalo baba lo okhulumile lapho kuthiwa ngomkhulu nje wezinotho nodo lo abantu bona la abakhulu nalabo basemathebeleleni abakhuluma ukuthi uhamba njani amandebeleni ndabe ngaqhatha bengamandebele why bona befuka ukuchallenge befuka umphini yibo abantu lebe veza iqiniso
obuzayo ukuthi kanti triple c le MRP kubangwa triple c ayibangisi MRP MRP yebangisa triple c ethethisa triple c ngamalanga ngamalanga Ngoba yani MRP phela ithunyiwe izana kanti indaba iMRP ingathethisi izana yonilwa lelo chamisa triple C angazi ukuthi vele ifunani uyazi ikho sokusenza thina abanye esasingayizwela sasingaba ngama sympathizers ayo MRP sizondela kono ukuthi yona kulokuthi ilwe lenyoka esendlini ilwa le triple C ukuthi ithunyiwe phela ikho sesibanga ukuthi kanti yona iMRP le indaba is silwa lo muntu ngeke embusweni MRP yethunyweyo izana ukuthi zobangisa iTriple C idisturb eyitshontsha amavoti nga kuTriple C wenze ukuthi izana iphume shoot hayi but iMRP into eriding ngayo vele ayilasupporti ingazi yenzeni ithini sesiyizona khona ukuthi lo leader wabo wathethisa unkomo ukuthi unkomo wayengumthengisi ulwa le Triple C vele asisayizwisisi ukuthi kanti izana encane kumbe yini njalo umunye uyakhuluma konapho ukuthi eSouth Africa usesithi lingaxotsha abantu beZimbabwe yena umqondisi lo yena esithi ngwele mthakazi kushuthi yena ungena zonke indawo ulamazwe amabili iZimbabwe lemthakazi kasazwisiseki khonapho ukuthi uthini
ngiyabingelela kustudio 7 nabalaleli ngibingelele lomthakazi wonke jikelele studio 7 bengicela bakithi ukuthi nami ngifunde ama-audios ami lawo liwafaka la lalelwe ngabalaleli ngiguqile khona la ngiyacela mina ngiwasemathebeleni South ngikhuluma ngisemzansi Africa lapho engabalekela khona ngoba kungasekho sizwe ezweni lakithi Africa lapha nami engicashe khona ngicela inkonzo yikho lapho engithola khona isinkwa nakhona kungemnandi bese ngimangaliswa yilaba abantu bakithi abakomthwakazi abalokhu njalo njalo nje bediscourage abantu bechothoza imthwakazi bethe imthwakazi yana bayazi into eyenzayo lokhu you never do it in 100 years kambe bantu bayithi ngempela 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 abantu bakomthwakazi kukhona umuntu wakomthwakazi ongakhuluma ngale ndlela engizalikhuluma ngakhona liboya ku-YouTube libheke limamele amanye ama-documentaries akhulunywa ngabantu abasindayo ngesikhathi sempi abasinda ngesikhathi segugrawundi thina umbuso lo khona oweZimbabwe ugovernment weZimbabwe kithi emathebeleleni ne-Midlands awuzange wenze lutho ayikho inguquko abayilethayo inguquko abayilethayo yikuletha igugrawundi izokulala abantu into le yashiyezwe ngumlungu kithi lokhu injalo i-development ekhona endaweni yakithi emathebeleleni i-development esizenzela yona thina singabahlali singumphakathi zama ukuhlanganisa lokhu nalokhuyana bantu bakithi kanti yini lilenzondo komunye komunye yini lilenzondo komunye komunye kwenzakalani sizondana singabantu abayi-one why lichothoza imthwakazi kangaka kungenxa yokuthi lina alihlalanga yini phezu kwedubo lolo ehleli phezu kwalo abantu bakithi babulawa kangaka i-closure siyitholaphi thina uma kungazanga kube uhulumende abuye kithi aza kusho ukuthi uyaxolisa thina singumthwakazi vele sifuna ukuzimela asifuni i-presidential thina sifuna ukuzimela sodwa kambe njengoba ama-borders asemathebeleleni ma ngingakho mistaken ayi-4 wonke la ma-borders nguphi umntwana asemathebeleleni osebenza khona lapho from to security guard kusiyogcina emuntwini oklina ama-toilet khona lokho kulungile yini kusiyalandwa abantu basempumalanga bezosebenza ezwe endaweni zakithi thina abantu bethu bekhona nabo bafundile bengayitholi imisebenzi mase bebalekele eGoli la iGoli esitshaywa khona futhi kuthiwa asifundile how mandebele wake up and smell the coffee mntwana wasemathebeleleni mntwana wasemathebeleleni akuzivuze uzinuke bakithi ngiyabonga
ninjani kwistudio 7 Hayi mina kwalamhlanje ngizoxeka uChris Gande nguye ngizokhuluma ngaye ngisoze ngikhulume ngezepolitics. Chris Gande amalanga lawa nguye ozibala inews zika Studio 7 ezibala kanjalo nxa sokubalwa amagama akhulunywa ngabantu isikhathi sethu esikhulumayo uzathola uyabe lokho efunda ama audio afanayo le audio le iseyiphinda umbe ngokwesingaki le audio uyalo umuntu okhuluma ngabantu laba owayekhuluma ngabantu abathathelwa ababulawe labantu abangu-10 ekuground seyikhuluma kangaki namhlanje umhlaka 15 September useyibala kangaki thina wethu siyawathumela ama audio kodwa kawabali but lokho ebhizi ekhuluma ngama audio akhulunywa kudala le last week mbe last of last week lokho ephinda sema ama audio but awethu esiwakhuluma nxa sikhuluma ezepolitiki kakhulume ngakho kumbeni yena uzonda amagama esebe siwakhuluma hayi siyacela phela lathi Studio 7 ifunda ama audio ethu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngithathe ke leli thuba ukuphendula umlaleli wethu wokugcina. I-Studio 7 ayisekeli hlangothi. Nxa umlayezo wakho ungadlalanga emoyeni kwandise ukuba izizathu ezimbili. Umlayezo wakho mude kumbe ulamazwi athukayo mhlawumbe akhuthaza inzondano emphakathini. Ukuphindwa kwemilayezo eminye kuyabe kuliphutha. Siyazama ngamandla ethu wonke ukuthi singaphindi imilayezo kodwa ngesinye isikhathi iyafohla. Ingene kuleyo iyabe ivele isidlali ingakadlali yona idlalile. Lisixolele nje konapho. Mayuyu Zulukandaba. Ukwezemelika ucwaningo olwethulwe kuliviki luveze ukuba inani labantu abathi umongameli Joe Biden wenza umsebenzi omuhle selikhuphukile. Kunyanga isanda kwedlula amanani labe khomba ukuba emalutshwana abathi uBiden wenza kuhle umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Yebo kunjalo amanombolo abantu abakhwabitha umsebenzi oyenziwa nguBiden asuke ku-36% ngoJulayi yeqaya ku-45%. Kukhanya abantu bakhwabitha lokhu akwenzayo esehofisini. Ikakhulu inamba lezi 10% increase ikhangeleka yenzakale kakhulu kuma-Democrats iparty yakhe. Ngoba kukhanya abantu abakuphathi yabo 46% baya approve umsebenzi awenzayo. Inombolo le yayi-31% ngoJulayi, so kule 15% increase ngendlela abantu abakhwabitha ngomsebenzi awenzayo uPresident uBiden. Okubangela ukuthi abantu bekhwabitha kwenzayo imisebenzi yakhe ayenzayo. Sibonile ukuthi kwaphasa ama-2 bills aqakathekile kakhulu, kube le Inflation Reduction Act, kwazokwaba leyinye othiwa yi-Chips Act ethi ama-chips amakhompyutha ayenziwe khonapha eMelika. Njalo sibonile ukuthi ama-gas prices ayehlile nge-26%. Okunye akwenzileyo sibonile ukuthi i-Federal Reserve Bank i-increasele ama-interest rates owenze ukuthi bezame ukukontrola i-inflation. Enye into esebenzela uBiden ngalesi sikhathi zinhlupho ezihlangane lomongameli omdala uTrump. I think abantu abaningi sebenanzelela ukuthi hayi uTrump wayengumuntu omubi kakhulu kulento ezimba azenzayo. So lokhu kuyabenefitha i-current president.
Khona kukhetho oluzayo ubona bemamukela yini abantu kumbe bazakhangela iminyaka yakhe yokuzalwa ukuthi simningi kakhulu bengamvoteli?
Ya, kuma-election abuya ka-2024 ngibona ngani uBiden uza runa for his second term. Angila sure ukuthi engayenza one term achiye kunjalo. Kodwa bekungabe kungumbono omuhle nxa ukuthi kungasoze kuphambanise itiki lama-Democrats ukuthi engaziphumulela ukukhulu aphe u-vice president wakhe ukuthi ube nguye oba ngu-president for itikiti lika-2024. Kodwa lokhu mbonangani uzadetekthwa ukuthi ama Republican ngubani candidate yawo ngoba kumele ukuthi iparty le party ifake icandidate abayibonayo ukuthi bangoba.
Siyabonga mnumzana Busani Ntini ohlala ke ngapha kwele Melika idolobheni le New York. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Kodwa ke indaba zethu zantambama ziyaqhubeka malanga wonke. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo.